Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Uthatha leli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 28 Nhlangula 2023 noProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
siyayisola kakhulu iZeki ngesenzo sayo, kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle, ngoba mhlawumbe ngabe seyileyo mali sasilayo ngalolo suku njengokwenza abanye, ngabe asizange sibe lalo lolo hlupho esilalo.
Umthethondaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka.
Babo kama polisantu sile muli sina sizizi abisikulu umamu yabe kulise khanya yari kumpinga yini uyi kusele zayitola kanya kodwa mina ngikhanya ukuthi ngaba kwazi ukuthi banjini kube ngcono kusiliwe yakho singawonisi.
Umansipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi, ole small and medium enterprises SME policy. Kuthi-ke amabandla athi yelezanu-P F lele liphikisayo ele Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi abazancintisa lo nyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MTCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Leli bandla lithi amalunga lawa asezakhweza ezimele ngamunye ngamunye ephikisa inyathelo labeZimbabwe Electoral Commission lokuwalela ukubhadala imali eye-nomination fee, kodwa kuyimitshina yabo ebingasebenzi kwezinye izikhathi. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Umahluli Webster Chinamora owedalele High Court uthe idale lakhe kalivunyelwa ngumthetho ukuba lithathe isicelo se-MDCT lesi. Igqwetha lebandla leli uMnumzana Bomaduku uthi lokhu kutsho ukuba amalunga aleli bandla bazaqhubeka ngesicelo sabo, kodwa besenza lokhu bezimele hathi phansi kwebandla.
Okay, I think in court the Zimbabwe Electoral Commission through its lawyers had objected to this application by the MDC, saying the court had no jurisdiction pre-electoral commission.
Edale namhlanje izeki ibingavumelani lathi isithi idale kalivunyelwa ngoba abancindizelwayo ngabancindisayo hathi ibandla. Umahluleli uChinamora uvumelane lezeki, ukutsho uMaduku. Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi uyadanisa kakhulu osokusenzakala, njalo kungakhanyi lokuthi kuza kuba lesisombululo kulolu daba.
Iqiniso elikhona ukuthi udaba lwethu le-MDC olwama-candidates aluphumanga kuhle enkantolo lapho ekade sithembele khona. Ngokubona kwethu sokungaba yinde ukufa kwezinyane, kodwa siyakubona nje ukuthi amathuba ethu ayafiphala kulolu daba. Siyayisola kakhulu iZeki ngesenzo sayo, kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku umuntu lomuntu njengokwenza abanye ngabe sizange sibe lalo lolu hlupho esilalo kuyisifundo esikhulu ebandleni lethu.
Umnumzana Divine Hobe oyebandla le-National Alliance Party uthi ukhetho lolo nyaka lube lule migoqo eminingi evimbe abantu ukuthi bengenelise ukubhalisa ukuncintisa.
Asizange si field ama candidate ku House of Assembly la ku presidential ngenxa yesizathu semali eza eyafakwayo eyokuncintisa. Sibona ukuthi imali leyo ayihambelani lemkhonomi wethu, njalo iyancindezela abantu abansundu, iyancindezela abantu abangabayanga abayibo iningi labantu eZimbabwe. Isiyindlela yokuthi ezombangazwe zibe umdlalo wezikhulu.
Ibandla le-MDCT libeke isicelo salo edayele High Court lifuna ukuba amalunga alo phose angamachumi ayishiyagalolunye 87 bevunyelwe ukubhadala ngemva kokwehluleka ukubhadala ngosuku lukamhlaka 21 Hlangula olwalubeke ukuthi lokhu kwenziwe. Ukusenjalo, umkhokeli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza unkosikazi Elizabeth Valerio uthe umelele ukuzwa ukuba udaba lwebandla lakhe olufana nalolu olokwaliswa kwakhe uncintisa kukhetho luzangena nini edaleni. Kolunye udaba olusebulenjini be-intanethi, umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Lovejoy Mangwana ubeke isicelo yayikhothi esokuba owayengumphathintambo kubandla leli umnumzana Sylvia Kasukwere engavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka ngenxa yokuba usehlale isikhathi eside engekho elizweni. Istudio 7 iza nokukhuluma nabemadale be-High Court ukuzwa ngodaba lolu abazise ukuba okuningi kuzavela kusasa besithi abala okuningi abangakutsho. Ngimele Istudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ozancintisa kukhetho lukamongameli ezimele umnumzana Sylvia Kasukwere uthi akazange asebenzise amajaha lamantombazana ayesaziwa ngokuthi ngama-Green Bombers ayetshaya njalo ibulala abaphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. UKasukwere oncintisa kukhetho lolu ezimele utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana ngamanga aluhlaza tshoko ukubana walolonga kumbe wafaka emphakathini abantu laba abaziwa ngothwalisa nzima uZulu. Uphinde wathi enganqoba uzasebenza la mabandla atshiyeneyo ukuze kuthuthukiswe leZimbabwe.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu ngeviolence kusukela ngokubo 2000 kusuka ku 2008.
Umnumzana Hlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso eye-Freedom Alliance uthi uKasukwere kumele akhulume iqiniso ngakwenzayo esesekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu ngeviolence kusukela ngokubo 2000 kusuka ku 2008. Ungomunye wabantu ababehamba phambili ngeviolence. Obusuzibuza ke nxa esesiza namhlanje esesiba ngathi uyimvu esesibayeni ekuthiwa khona uzaba ngupresident. Angicabangi ukuthi khona uKasukwere uyi-presidential material. Uvunyelwe ukhululekile ukuthi abe yi-candidate eZimbabwe, especially lapho kulabantu abathanda ukuthi bavotele umuntu ngokuthi ule violence enganani. Kodwa emuntini oza ukuthi okumele abambanise isizwe kube lokuthula ezweni, angimboni efanele ngoba yiba abafana kade begijima laba besenza into zikamgabe.
Ye, ngiyakuzwa baba Ncube, kanti wayengumongameli wayengazenzeli konke lokhu asikhangela ke khona ko ama green bomba
umgabo bengakwenza physical akade kwenza bekusenziwa yibo okasukuwele indaba ama green bomba wayeqinile ngayo ukuthi kumele iqhubekele phambili abantwana behamba bechaya abantu abadala bebulawa abanye I was reading an article nje today in the morning eyakudala nje someone posted it as a reminder umsebenzi kakasukuwele ube mubi kakhulu futhi ke ukasukwere lomnangagwa umehluko vele kabalawo ngoba ngithi yibo phelo okasukwere akade bethunywa omnangagwa kungabakhulu abakhona so ke angimbone fanele ukuba ngupresident bebo babili nje wona la amakandidate omabili angiwabone fanele ukuthi khona kuthiwe khona bayakhokhela uZulu considering i-violence iyona le kakasukwere esukela ku 2000 kusiza kubo 2008 and thereabout uze nje wakhitshwa ngobe sekhitshwe ngenye i-faction eyezani ukuthi angabi khona embusweni so angimbone fanele
mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg ngocingo kwele-South Africa Umanisipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizinisi amancane laphakathi olwe-small and medium enterprises SME policy. Umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthembise ukubana okumunyethwe yilolu gwalo kuzalungisisa inhlupho ezikhona manje ezigoqela ukulwisana lamapolisa kamasipala kanye lokuthola usizo lwemali sokusebenzisa lokuthuthukisa ibhizimusi. Intethelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi osomabhizimusi abancane labaphakathi laphakathi besithi ukuswelakala kwemali ukuvikeleka komphakathi kuxotshanisana namapolisa kamasipala laweZimbabwe Republic Police ZRP. Ukusilela kwendawo zokuthengisela ezile zambuzi lamanzi ngezinye zenkinga ababhekana lazo mihla ngemihla. Umeya weHarare utshele abekade besemkhosini wokuphawula lolu gwalo owenzelwe esigodlweni sikamunicipala esetownhouse ukuba okunye kwalokho okumunyethwe kulolu gwalo yikuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane la ngoba kuyiwo asephilisa uZulu njalo eqhatsha abantu abaningi. Selokhu amankampani ayekhona avalayo elizweni.
Ndinoona sikuzele sifamba zakati awenzela equipment yathi kushandisa.
Ngibona izinto zethu zihamba kakuhle. Ngibona ukuxotshana kusiba kunlutshwana. Ngibona ingcekeza isiba kunlutshwana. Thina njengomanisiphala sizangezelela kumitshina esiyisebenzisayo.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamara uthi ulethemba lokuba umunicipala weHarare wangena ebantwini ukuzwa imibono yabo anduba kulotshwe lolu gwalo oluzalawula indlela abazosebenzisana ngayo labaphila ngokuthengisa laba.
Njengoba ivisa izimali kuhulumende njalo incedisa abantu ifuze labo abantu laba bakwanise ukubhadala something ku-local authority yethu bebhadale something njalo ku-central government ukuze izimali zonozo yizo ezizaphenduka kibo zisenza umsebenzi ukuthi udaba lolu olwe-informal sector luphumelele labo lucreate ama-jobs luriche i-full potential yokuze luhambe kakuhle.
Omunye wabekade bekulo mkhosi ophila ngokuthengisa unkosikazi Vina Ayivimoyo wasekuwadzana uthi ulethemba lokuba okuthenjiswe ngumeya weHarare kuzofezeka.
Ukuthi council iyakhuluma izinto iphinde ibuyele emuva. Xa lani ngokungithatha indaba elikwenzayo lingasincedisa libe ngabangani bethu kungasijabulisa. Ndinamfisa ukubuyela kutrade yami yokuthengisa impahla ekuwoda ngithengisa ngoba yiyo elefast imali. Labazukulu esibagcinayo labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale ziye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa khona bamele baye esikolo.
Omunye wabaziphilisayo engobizela izimota edolobheni leHarare uMnumzana Phesi Mpofu uthi ulethemba lokuba kuzokuba lenguquko ekusebenzeni kwakhe yena labanye abanjengaye ikakhulu ehlangothini lokuhlukunyezwa ngamapolisa.
Bakupha amapolisa siyemuli thina sabe isikolo umama uyabe egula esekhaya yayikumgcinwa yini uwinti umsebenzi ayitholakali kodwa mina ngikhangela ukuthi kungaba kwangithi manjini kube ngcono ukuthi usiwe hhaw singahamba phandle.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party ozoncintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Harry Peter Wilson uthi okumqoka okuzokwenziwa nguhulumende wakhe yena esengumongameli yikuvuselela umnotho uZulu athole imisebenzi hatshi ukuphila ngokuthengisa njengalokho okuyikho khona.
Wonke amavinda ayekuku-tax system ayekuyindawo ukuthi baregister kube yinto ekwanileyo from then forth kuzatshengisela that kuzangena uthi isithuba le ekumsikheni izatshintshakala kusukungeni amaplani angcono ukuthi izinto ziya phambili.
Umkhosi wokuphawulwa kwe-small to medium scale policy uqondane lokunanzwa kosuku olwabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lokuqakathekiswa kwamabhizimusi amancane lasathuthukayo olwe-micro, small and medium-sized enterprises day kanye lokukhumbuzana ngomsebenzi omkhulu owenziwa yilolu hlangothi kwezokuthuthukisa umnotho. Abekade bekulomkhosi bagoqela osomabhizimusi abacathulayo, abamabhanga labanye abatholisa usizo lwemali kanye lenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezigoqela eye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, kanye lezilwela ilungelo lezakhamuzi ezigoqela eye-Harare Residents Trust leye-Combined Harare Residents Associations. UZulu oze kulomkhosi ubelibaziswa ngabeqembu likamansipala elihlabelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika uphike ubana ilizwe lakhe kanye lamazwe akumanyano owe-NATO kabalani lomvukela ozanywe kwele-Russia ngamasotsha ahlamukele uhulumende walelo lizwe ekhokhelwa ngu-Wagner. Isigodlo sikamongameli ese-White House sethule umbiko izolo othi abameli bemelika bakhulumisane labanye babo base-Russia bekhulumisana ngomonakalo kwezomvikela ongadalwa yilowo mvukela wamasotsha. Kube lomonakalo omkhulu wokwehluleka kuhamba kwenkulungwane lenkulungwane zendizamtshina kwelemelika odalwe yikuna kwezulu okuphambanise ukusebenza kuhle kwemitshina esigabeni ese-Washington. Kule ndizamtshina ezizinkulungwane eyodwa lamakhulu amane 1400 ezihluleke ukuhamba. Izisebenzi zikahulumende zithi kazamukeli isilinganiso seholo esingabe siphawulwe ngumphathintambo ogatsha lezisebenzi uMnumzana Paul Mavima uthe uzakhuphula iholo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Izisebenzi lezi zithi kumele iholo lazo lengezelelwe ngesilinganiso esihambelana lendleko yemuli yansuku zonke, njalo kumele kuqale kukhulunyisane kuvunyelwane andubana umqhatshi engezelele lelo holo. Isikhulumeli sabenhlanganiso yababalisi eyamaugamated teachers union of Zimbabwe Mnumzana Themba uye moyo uchasisa abakhala ngakho ngaleli holo.
Sifuna ukuthanda ukuqondisa ukuba uma Mvima nxa esesenza kanje enguminista usethathela amandla okusesisekelweni sombuso i-Public Service Commission, i-commission enikezwa khona amandla okulungisa lokubona ukuba izisebenzi zisebenza endaweni eqondileyo, izisebenzi zithola iholo elaneleyo ukuyikho futhi la esathi sikhangela thina indleko lezinswelo zezisebenzi sabona ukuthi imali engange 1260 US dollars yiyo enganikezwa isisebenzi okuthiwa sihola imali encane kuhulumende.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wababalisi bemaphandleni, uthi sebehlala isikhathi eside bengayi emsebenzini kungenxa yendleko ezikhona.
Kulobunzima kakhulu ngoba khathesi siyahlala egangeni sisesaba ukube siphenduka ngoba imali yakhona ingeneli. Okusidanisa kakhulu ukuthi bayakukhuluma ukuthi bayakhweza, kodwa nxa usikhwelile uthola izinto sezikhweziwe ezitolo, okutshengisa ukuthi akula mali eyabe ingengeziwe. Abasinike ethu esiyifunayo sibone ukuthi asingeke senelise yini ukugcina izimuli zethu kanye lendleko zethu esiyabe silazo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association, Mnumzana Effort Ncube, uthi isimo esesikhona elizweni siveza kamhlophe ukubana umangoyi uselala eziko emizini eminingi elizweni.
Ngamafishane izinstats ekusho ukuthi abantu abaningi sebengabayanga okwedlula lokho akade beyikho khona. Kube senelisa impuphu kasayenelisa, kube senelisa ijukela kasayenelisa, kube senelisa amahlambu lesinkwa kasakwenelisi. Abantu akade belala bedlile sebengalala bengadlanga kumbe badle kanye ngelanga. Ubunzima bungenile phakathi kwabathengi labantu beZimbabwe bonke nje jikelele. Lesi simo sibi kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazihambi kahle, izinto ziyonakala elizweni. Kuyadingeka amanyathelo azaguqula impilo zabantu kulalapho eziyakhona njengamanje.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, Zina Kobulawayo, Mnumzana Anthony Majunguzi, ukuthaza uhulumende ukubana ahlale phansi labo bakhulumisane ngendaba yeholo leli ingachiyi omongi phandle.
Sibone i-government ikhulume le ndawo yokufaka i-cushion allowance yama-USD. Sihlala sikhuluma le ndawo yokuthi i-RTGS ayisasebenzi lapha. Sifune i-salary yethu ibe ku-US dollar, niyo imali iyakwanisa ukuthi sithenge. Imali yethu ayisathengi, ayisakhwani. Kodwa sibone ukuthi vele i-government iyakhuluma le-National Joint Negotiating team, sina sibone ukuthi kumbe asiko phakathi khonapho ezi ama-wealth workers lathi sifuna ukuthi isifakele imali leyane.
Imizamo yokuchomana lo mphathintambo wezisebenzi zikahulumende Mnumzana Paul Mavima yehlule, kodwa ngempela viki wazise ubana uhulumende uzizimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe. Ngokunjalo kuza kwengezwa iholo ngemali yeMelika kanye leyeZimbabwe, kodwa kasichazanga isilinganiso sokukhuphulwa kweholo leli. Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency ZimStats luthi imali edingwa ngumuntu oyedwa eyanela ukudla kwenyanga yonke eyodwa, i-Food Poverty Line FPL, ikhuphuke ngesilinganiso esedlula okuphethwe kabili 130% ngayonale inyanga kaNhlangula. Isilinganiso sokuphima okuyanga ebantwini ese-total consumption poverty line sikhuphuke ngokwedlula okuphethwe kabili laso 120% ngalinyanga kaNhlangula. Ukudla komuntu oyedwa okwanela amadola kwele Zimbabwe angaba zinkulungwane ezingamashumiphose ayisikhombisa 69,941. Kuthi nxa sokukhangelwa indleko zonke zomuntu oyedwa ezigoqela konke nje zingamadola aphezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, Zimbabwe dollars 91,171. I-food poverty line ikhuphuke ngesilinganiso sokuphezu kokuphethwe kabili. Lolu daba-ke silulotshelwe nguBathabile Masuku. Amabandla athi eleZANU PF leliphikisayo ele Citizens Coalition for Change abiwa elabatsha abaningi ababiwa bezancedisa lonyaka kukhetho lokudinga amalunga awekhansili, amalunga edale lephalamende kanye lezinye izigaba. Abalandela izombusazwe bathi kuzaba nzima ukubana abatsha laba banqophe kukhetho lwalonyaka kungenxa yokusilela kwemali lokunye okukukhankasela usekelo wokukhetho lokamhla ka 23 Ncwabakazi. Kubika uTobias Mtsingwa.
Omunye wabasakhulayo ozancintisa kukhetho lolu nguPasho Rafael Sibanda, ozamela ebandla le-CCC kukhetho lwamalungu edale lephalamende eCowdery Park koBulawayo. Uthi ulethemba lokuthi uzanqoba loba engelamali eyeneleyo yokukhankasela ukhetho lolu.
Kubuhlungu ngoba abantu esincintisana labo ngabantu abathatha imali kahulumende beyisebenzisela ukuthi baphutshe mhlawumbe banqobe kukhetho. Kodwa thina sisuke ebantwini. Kasila mandla okuntshontsha imali kahulumende. Okubalulekileyo ukuthi abantu inkokheli yabo bayayazi.
U-Admire Masikati omutsha ozamela ebandla le-ZANU-PF ukukhetho lwamalungu edale lephalamende eMpophoma Mzilikazi uthi imikhankaso yakhe izagxila emalini ephethwe libandla lakhe.
Ukuphiwa kwabaya youth awezanu-PF imali for campaign is not ukuthi kuyabanika i-advantage but it's because izanu-PF ihlelekile iyabhadala ama-monthly subscriptions and imali yonana yisetshenziswa ukuthi abantu bangene ku-ground ba-campaign ngoba iyabe ivele ebanikazini bangkhona. Amanye futhi amabandla lawo ayaphiwa izimali ngama-organizations achiyeshiyeneyo ukuthi bangene ku-ground ba-campaign.
Loba ebhekane lohlupho lwemali, uSibanda uthi ulethemba lokuthi uzanqoba usikhwica mfundo Mthuli Ncube, umgcini incwebo kahulumende, ongene kukhetho lolu eCowdery Park lapho angahlali khona.
Kuthi kunjalo njengomuntu omutsha oma eCowdery Park ikakhulukazi ebhekane lo Minister of Finance. Hayi abantu bakhiye, abantu bathi kumnyama kubomvu, kumbe nyele mali kumbanyela mali, bathi umfana omncane uPasho Rafael Sibanda kanjeni aphathe abe ngumember of parliament. Ngumntwana wala ekhaya. Ngokunjalo abantu nxa bebona mina bathi hayi uJahalo uyathumeka ungakhathalekile ukuthi hayi imali ziyabe zingekho.
Uma ebonge Mhlophe ngosakhulayo ohlala kontuthu ziyathunqa. Uthi kwesinye isikhathi kulabantu abathi kunzima ukuvotela abatsha abacatshangelwa ukuba kabalalwazi olujulileyo ngenswelo zikaZulu.
Mina ngiyaqala ngikhangele imbono azabeyipha isigaba soneso akuyiso. Ngoba kwesinye isikhathi uzathola ukuthi umuntu omdala nguye ozabe ngcono kulo mntwana nalowo ofuna ukuvotelwa ekuthini yena sele experience ile msebenzi naleyo and umntwana wakhona ngikhona eqalisa.
Olwela amalungelo abasakhulayo njalo, unkosikazi Sichelesile Mguni uthi kuqakathekile ukuba abatsha bekhethe abanye babo ukukhetho oluzayo.
Umuntu ozisisa izidingo zethu njengama youth umuntu omutsha. So lapha abakhankasa khona sithola ukuthi siyazwisisa lokho abakhuluma ngakho ngoba lathi singabantu abatsha. So mbona kuqakathekile ukuthi umuntu omutsha kube nguye esimfaka phambili nxa sesivota kuma elections.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungule zombusazwe njalo ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ulethemba lokuthi bazanqoba abasakhulayo kukhetho oluzayo.
Yes, okungenzeka banqobe nxa nginanzelela ngoba ayiningi labo batshengisa ukuthi sebekhulile njalo bayayizwisisa indaba yepolitiki. Kodwa kuze kube lula phela ngoba nxa amajongo sedonsa lenkaba ezindala, inkaba ezindala seziwazi umfolo, seziyazi indini i-experience. Sebengabakhulela kwezinye indawo kodwa isithemba ekugcineni bazaba khona abancane abazaphutha ukuze bancedise ephalamende laku-government ukuthi bekhangele ukuthi izifiso zabancane ziyenziwa nguhulumende.
Kulabantu abakhuthaza abatsha ukuba bengene ngobuningi babo kumakhansili lakudale lephalamende lapho kulabanye abantu asebehlale ezigabeni ezishiyeneyo okwesikhathi eside. Bathi lokhu yikho okwenza kungabi lentuthuko ekhanyayo eZimbabwe. Imele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mtsingwa.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela amalungiselelo okhetho oluqhutshwa mhlakanye 23 Ncwabakazi lonyaka. Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sikhonke kulolu hlelo kodwa singeke ehlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Umasipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthenga lokuthengisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uProphet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.